sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 19 kuNhlangula 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into ehluphayo ikuthi abantu abajayelanga izinto ezintsha. Amabizo amakandidati ethu wonke awe-CC segqitshiwe.
Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo.
Iyovotela umuntu ongangenzeli kuhle wasevalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Kanti uPawata angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani.
Kulabanye abantu abadika basoze bevote kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoNcwabakazi. Kwakhiwa idamu eNkayi okhangelelwe ukuba lizathuthukisa impilo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uyaxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa okungakhanyi kahle ukuba ngobani abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Sokuzele insuku ezimbili ukuba babhaliswe amagama abazancintiswa kukhetho oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. UMlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Akwaziwa ukuthi kuzahamba njani ngolwesithathu kudayele nomination court okukhangele ukuba ibandla le-CCC lizakhetha abantu abazancintisa kukhetho olukhulu oluzayo kulandela ukubuthaniswa kwamagama alabo okuthiwa benze kahle kuhlelo lwe-consensus candidate selection. Okwamanje kulamagama ambalwa ezigabeni ezishiyeneyo ethulwe inkokheli yebandla leli izolo abalakho ukungena kukhetho lwamakhansila lolwamalunga edayele ephalamende kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Tedaibiti ngumnumzana Rusty Makam. Ekubaleni okwabantu ababakhethile ngomgqibelo, uZulu umelele ngamehlo abomvu ukubona ukuthi kuzakhethwa bani phakathi kwababili laba labanye. UMakam ukhethwe ngabantu abedlula kancane amakhulu amane 406, kwathi abedlula amakhulu amathathu lamashumi phose amane 337 bakhethe uBidi Harare East. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi okuhlupha abaningi ukuthi abantu kabajwayelanga indlela entsha yokukhetha inkokheli.
Abantu lokhu bejwayele into zakudala ezintsha bayazitshiya ngoba bayibona ngani akusoze kufezeka abakufunayo. Thina njengoprezidenti etshilo uthe amabizo amakhandidati ethu wonke awe-CC kusuka kumakhansela kuze kuyefika kuma-MP segqitshiwe.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngenhlelo zokhetho kubandla leli.
Sesiqedile uhlelo lokukhetha abameli kumaprovensi lawa khathesi sikhuluma kunje kulabantu abalomlando okuhluzisisa amadokhumenti nalawo ama-candidates ethu bekhangela ukuthi abantu abafuna ukuba ama-candidate laba balamaphepha ayeneleyo yini.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe zithi okwenzakalayo kuveza sobala ukuba ibandla leli selidabuka phakathi njalo ngalilamaqhinga okulwisana le-ZANU-PF. Umnumzana Matthias Thole ngenye yezingcweti ezilombono lo.
Kutshengisela ukuthi abahlelekanga, kutshengisela ukuthi izinto azihambi kuhle.
Enye njalo ingcweti kwezombusazwe umnumzana Peter Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe uthi kuza kuba nzima ukuthi abanqotshiweyo besebenze nabazamela i-CCC kukhetho oluzayo.
Iyadivayida mani into leyo kulokuthi i-United a very critical juncture. Kanti esingabe kuthiwa yisikhathi lapho abahlangana khona bemobilayiza bebambana.
Kodwa umnumzana bekezela gumbo ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi akula okubi ngohlelo lwe-CCC. Ugumbo uthi lokhu abakwenzayo kulakho kwenza iZANU-PF ingazwisisi indlela ibandla leli elisebenza ngayo.
Kulabangani abaningi abakhona ade bekhayelichamisa uzabavikela. So uhlelo lolu ubona lwenzwe kanje kuindlela enhle yokuthi abangane abadala mabekhitshwa ngabantu bephume ngendlela engasoze ibenze bizondele uchamisa bebhazu.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla lezamPF kudale leCentral Committee uthi kusobala ukuba kungani ibandla lesisisi
ngamadlwane abakwazi ukuthi benzane abakwazi bakhangele ngapi baya ngapi. Inomination court ikhona ngolwesithathu. Kodwa abambuzile izolo intathele izindaba wehluleka ukubanika ilist yama candidates ngoba akalawo lawo ma candidates.
Ibandla leCCC izolo lethulele uZulu amagama abantu abangene kusigaba esiphezulu sokukhethwa nguZulu eseconsensus candidate selection ezabeleni zonke zelizwe kuzakhethwa abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo phakathi kwabantu laba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Inani lamaqhedu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zintuna ngaphansi kwesiqindi semgoza bathi kabazivoti lonyaka ngoba bakhethele ngokuqanjelwa amangazi inkokheli zebandla leZANU-PF ezidlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminyaka leminyaka kodwa lokhu behlupheka. Abanye abatsha labo bathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo. Kubika uEzra Jesus Banda.
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Basipromise bathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi manje sithini. Eze sicabanga ukuthi uzihlalela nje vele ungayizihlupha ngokuyela inini. Ukuyavota akungcono kuyekela kuphela. Bali babuya sebe. Funa sibavotile, sibefuna sikampeni, sibekampena futhi sibavotile. Ah, mina sendiniwe nje. Sengkati.
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalo lunye lambili, 92 years old. Laye uthi ka 40 lo nyaka.
Khulumi iqiniso kuhle mntana.
Eh.
Hayi sozinye.
Indaba.
Ah, ngevote umuntu ongangezele kuhle. Basevalela leyo wokiki. Iwokiki ayisinike ukudla. Ande uto wata angehlulwa uza kuye egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Ande useza kulwa nabantu esesitshaye ukuthi sayekela ngubute. Basiqothela amakhiwa amakhiwa ayisenzela konke.
Umnumzana Big Boy Thebula ilunga lebandla leZANU-PF uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithanda ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami mengisalivotela yilami lena eselagugayo. Izibra.
Izibra.
Ngaguge ngavota
izaphu.
Izaphu yize.
Osisiyanga.
Hayi ngasembuyela kuzani ngoba yiyemphethe. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Kangela kadizi ukuthi imali le injani esiyesithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Siphondlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 udla nxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sadubeka. Sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lokuthi siyazilimela kuze ngathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi ayikho nje mbona ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakhulu. Hayi uvota sozengekele, sozengekele, noma ungaba lobunzima kuvota sozengekele. Mina vele ngiyemdz, ngisifuna imali kakhulu elizweni, lamakampani tingavula sikwazi ukusebenza.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzondoko amagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Siliphume. Yatat this the asebenzi ngabuya le bond bathi bond abasalufuni no job no what so sifunani konapho akuntjeli into esifuna konapho kuyini sidubeka sinje amakampani zavala asisebenzi azange sithi ama benefit ethu kwathi amvale amakhiwa thamane cela imali yenu kumkabi. So he hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe.
Osakhulayo uqondani Walter oneminyaka yokuzalwa ngamathuba amathathu 30 uthi yena nabanye bakhe abavoti lonyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshintshe kwesikhathi ekumele khona bavele kube yinto eyi-one futhi kufane.
Thina vele abathi besakhulayo vele isasayethi vele yazi sizalelele enkangala thi ngoba umsebenzi akulo ngaze uhambe emsebenzini awutholi.
Awungeke undlungele ngoba lami ngendlela lami engikhule ngayo ngeke kube layo kusasa lami ebihle.
Abantu abantu abaningi bakhala ngimncele emitsha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi abakwazi ukuthi sebevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhansila wakulindawo-ke u-Alexander Mkandla ku-Ward 6 omele badlala e-ZANU-PF uthi kala qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho. But we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale, but ukukhona ukuthi iprogramu esiyenziwe iyakutshintsheka.
NgoLwesithathu inkantolo yomthetho i-nomination code izabhalisa lokwamukela abazancedisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa eZimbabwe ngoncwabakazi lonyaka. Ngimele Studio 7 ngapha intaba ziduna, igama lami ngezwa Jesus Banda.
Uhulumende wakha idamu emfuleni uTshanga neNkayi elilakho ukuguqula impilo yabantu esigabeni lesi ongani khona izulu ngemfanelo minyaka yonke. Kubika uNokudaba Dlamini.
Idamu leli elibizwa ngokuthi iZiminya Dam elasungulwa ekuqaleni komnyaka ngokutsho kwengcitshi zeZimbabwe National Water Authority elizakhayo liza kuba yisilinganiso somango angamakhilomitha amathathu lengxenye 3.2 kilometers. Umnumzana Alois Katsande obona ngokwakhiwa kwedamu leli utshele umsakazo weStudio 7 ukuba sebesebangeni eliphezulu lesakhiwo lesi lapha abagebha khona imingcele kanye lokusukumisa imiduli zabamba amanzi amanengi azasetshenziswa izakhamizi ukulima okuchiyeneyo. Uthi kukhangelelwe ukuthi lomsebenzi uqitshwe ngomnyaka ka-2025.
The idea is this project should be completed at the same time. To say we should have the dam completed.
Lokhu kufuze sikwenze siqede isikhathi sinye. Kugoqela ingadi zokulimela ukwakhiwa kwesitishi sokupheka amagetsi kanye lokwakhiwa kwendawo okuzaphekelwa amanzi ahlambulukileyo eNkayi. Lindawo izavula nxa wonke lokhu sekwenzakele. Okwakhathesi silabaphenya ukuthi amagetsi zapheka ngakanani njalo sihlose ukupheka amanzi ahlambulukileyo lapha azaphiwa izakhamizi emathetshaneni lesikolo njalo sizafaka ithara isuka enkabazo yenkayi izobamba kulindawo.
Ngokutsho kukahulumende kuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye intuthuko okubikwa lizeza lazo lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emelika ezedlula kancane ikhulu lamachumi amathathu amadola 132 million. UKatsande uthi lintuthuko yenzelwe izakhamizi ngemva kokunanzelela ukuswelakala kwamanzi ngemfanelo kulo umango kanye lamathuba emisebenzi abangaziphathisa ngawo.
The have main of these projects which are being done for the community. So maybe it's just trying to replicate that.
Lokhu akusikho kwabo somabhizinisi abalimayo kodwa ngokwezakhamizi njalo yibo abangazikhethela indlela abafuna ukulima ngayo bethole inzuzo.
Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku weMenda Village uthi njengenkokheli yomdabu bayayamukela lentuthuko.
Le ntuthuko enhle kakhulu ngoba i-ORTS abantu bethu baqhatshiwe khaphana abaningi. Sikhangele ukuthi ngemva kwalokhu idamu leli lingabani ngusimoni le-Carib ngoba kuyabe sekunenhlanzi eziyafakwa khona phana edamu. Ongaba nama-tourist attraction babuya labo bezobona ngoba kuyabe kuyinkalatha yedamu eliyaba ule-Carib omncane.
Umnumzana Norman Ndebele ukhansila omele i-Ward 19 laye uthi lintuthuko idale amathuba emisebenzi esigabeni lesi.
Kube lusizo kakhulu abantu bevele kungela ndlela esingathola ngayo imali. Abantu bebethwele nzima kithi lukhulu kwadula kodwa at least abantu kade sebethola imali.
Ngokutsho kukaKatsande abantu abedlula ikhulu lamachumi ayisekhombisa baqhatshiwe kuleli damu kodwa ukhansila Ndebele uthi iningi lisebenza imisebenzi engatsho lutho.
Kugcwele kakhulu i-general hand yibo abaqatshwa kakhulu. Aba beqatshwa bekhangela abanye bayagebha abanye bayenza nje imisebenzi ekhangele then skilled people balutshwana but sesilaba abanye ama-drivers amanye abalokhuzi abarekruthwe khonapha abadriver ama-scavators lama-tractors.
Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kwegwayi Shangani Dam yona ekhangelelwe ukuqeda uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lokuthuthukisa ezokulima. uhlelo lokusebenzisa amanzi adonswa edamu leli lwasungulwa ngomnyaka ka 1912 lwaphinda lwathathela phezulu yi National Matabeleland Zambezi Water Project. Uhulumende waqhatsha abavela kwele China ukuba belakhe bebambisana lenhlangothi ezimbalwa zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngisenkaye nginguNokuthaba Dlamini.
Singangena kusigaba silandelayo sesikhangeleyo okwenzakala kwele Melika. Namhla likhefu leJune 10th kwele Melika okunanzwa ukukhululwa kwezigqili ezazingabikelwanga ngokukhululwa kwazo okusemthethweni eGalveston esabelweni seTexas. Zakhululwa ngomnyaka ka-1865, sokule minyaka emibili uMongameli Abraham Lincoln wethula isinqumo sokuthi kumele kukhululwe izigqili zonke. Abanye abamhlophe bala ukwenza lokho besithi abagqilazwayo ngabantu ababathengayo. Kuningi okwenziwa namhla ngabantu abatshiyeneyo kwele Melika ngosuku lolu. Kulabanye njalo abathi akumelanga luthakazelelwe usuku lolu. Siqoqele umfundisi Rafael Mthombeni ngokunanzwa kosuku lweJune 10th.
Kuqakatheke kakhulu babadube ngoba ukukhululeka, ukukhululwa nxa wawuyisigqili obusukhululwa kuthiwe khona namhla usukhululwe, usukhululekile lawe usungumuntu nxa kade ungaso wawukhangelwa njengokuthi asomuntu. Yinto sibile eqakatheke kakhulu ilanga lokukhululwa kwezigqili ze-America lezi ezabanjwa izibhalo zithathwe e-Afrika ngodlame ngenkani zilethwa lapho kuzasebenza mahara.
Singathi kulandela ukukhululwa kwabantu kungazani kumi njani nxa sikhangela ke amalungelo abo isikhathanisa labamhlophe?
Khathesi balawo sibili amalungelo iminyaka yona le lokho ebakhululwayo kuze fika khathesi balawo sibili. Kulobandlululo yebo ubandlululo olukhona, kodwa-ke bangabantu labo bavota benza konke njengakhona lokho.
Ye, kuyini okwenza ukuthi abanye abathi kusukululwa akumelanga ukuthi abantu bakhumbule ngalo into ezinjalo?
Ababatsho njalo bayaphambanisa ngoba nxa ukhululekile kufanele ukuthi ulukhumbule lolo suku lokukhululeka kwakho. Echurch namhlanje upastor wangithi wasikhumbuza wathi yena lolu suku oluqakathekileyo lapha eTexas ama-Texan aqalala ukukhulula izigqili lezi for 2 years besala kwaze kwaba yilo leli langa lapho bawukhulula khona ngemva kwe-2 years.
Kumele abantu balunanze njani usuku lolu?
Ngokuthi bafundise abantu babo kube le midlalo, kube lezinto ezinjengazonezo, kukhunjulwe lapho kwavelwa khona ukuhlupheka konke okwenzakalayo lokukhululeka lokho sekukhona kathi ukuthi abantu khathesi bazizwe sibili ukuthi bangabantu la kungakhathalekile ukuthi isikhumba zabo zinjani.
Lapha lizwe umfundisi Rafael Mthombeni olandela ezombusazwe eseDallas, Texas khonapha kwele Melika. Athule nzima amankazana ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla abayisebenzisa uma besesikhathini. Kubika uMark Peter Ntambe.
Abenhlanganiso eziphathisa ngendlela ezehlukeneyo njalo zikhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo abesifazane bathi baphakathi kwenhlelo zokukhuthaza ukuthuthukiswa ngokutholakala kwama-sanitary pads ngendlela elula engaduliyo njalo etholakala kungelambhadalo. Unkosazana Memory Moyo wenhlanganiso ebona ngamalungelo amantombazana eKatswe Sisterhood uthi sebenanzelele ukuba amantombazana ikakhulu abaphuma emolini eziswelayo lasemaphandleni babhekana lenkinga eziningi ukungatholi lula imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba idula okwamagama.
So when ama-prices ezinto zonke go up, lama-prices ama-pads ayalandela because ngakhangela kathe sithi $1 something iphekeli 1 lama-pads of which abanye babemele asenze 2 packets or even 1 packet lona lelo ikuba nzima ukuthi alithole.
Uthi lokhu kugcina kusenza ukuba amanye amantombazana alahlekelwe ngezinye ke izifundo okwenza kukhanye angani abantwana abangabafana bakhaliphile ezifundweni nxa uqathaniswa lamantombazana.
Ungananzelela amankazana amaningi nxa esesikhathini esesikolo they miss ama-school days due to indaba yokuthi nxa ngelamaphedzi ukuthi ahambe esikolo kuba nzima cause 1 uyabe lama-pains, 2 akala ma-pads. Once angastayina isket or wastayin from then it's something else.
Unkosazana Ekenia Chifamba, umqondisi wenhlanganiso yeShamwari yeMwanasikana uthi inkinga ezinje zigcina zibangela ukuba amantombazana elahlekelwe ngamalanga afika kwamahlanu okufunda esikolo nyanga zonke ngoba esesikhathini, okuyikho okubafuqayo ukuba besungule umkhankaso wokubatholisa imvunulo owe Pads and Dignity campaign.
To have sinikeza
hatshi amaphedi kuphela kodwa lokunye okunikeza isithunzi kumankazana okufana lesepa, i-toothpaste, i-toothbrush, letawulo lokunye okudingakalayo kumantombazana.
Uthi lokhu ngoba lumsebenzi usufuna ukuthi kube lokusebenzelana phakathi kukahulumende, inhlanganiso ezizimeleyo, abantu makhaza, abamabandla okholo, abamabhizimusi amancane lamakhulu lakuzo zonke inhlangothi zempilo ukuze ufezeke kakuhle lumkhankaso. Kunje sebesabalale endaweni eziningi zelizwe ezigoqela iChihota, emaphandleni akoseke, eChitungwiza lezinye indawo, njalo sebeqonda ezabelweni ezinjengeManicaland, emaSwingo lezinye, ngoba amanye amantombazana egcine sesebenzisa okufana lobulongwe, amahlamvu, amalembu kunye lokunye okungahlanzekanga, odokotela bathi ngokunye okungadala ke ukuba impila kahle yabo ibe sengozini, kube lula ukuthi bebambele imikhuhlane enjengemvukuzane yesibeletho. Unkosikazi Elizabeth Chidi, okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Parents of Handicapped Children Association, uthi lolu dubo kwabakhubazekileyo ngoluphethwe kabili loba kathathu.
Uncedo silithola luminelani labantwana esilabo abaludingayo, njalo lubuya ngemva kwesikhathi eside khona kudingakala nyanga zonke.
EleZimbabwe libhekana lobunzima kwezomnotho okugoqela ukwehla kwamandla emali yalo kubangela ukuqonga kwentengo. Lokhu kubangela ukuba uZulu ethwale gadalala elwisa nalo kuphila, kugcine eseqakathekisa ukudla kulokuthenga ama-sanitary pads. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Sasa losuku lwesiphepheni olo World Refugee Day. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulabantu bedlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70.8 million ababaleka emzini yabo kusukela ngomnyaka ka-2018. Ithi phakathi kwabantu laba kuleziphepheli ezifika izigidi ezintathu 30 million, izigidi ezingamajumi amathathu 30 million. Ithi kulabanye njalo abangelandawo zokuhlala emazweni yabo ngenxa yempi yomvukela. Kulabadabuka eZimbabwe abayiziphepheli emazweni ajiyeneyo. Sixoxe lomnumzana Michael Sibindi odabuka eMatopo, wayeyisiphepheli kwele Kenya kusukela ngomnyaka ka-1972. Okwamanje uselamaphepha aveza ukuba useyisizalwane sakwele Kenya.
Ngizalelwe ekhaya, kubuya sibe sibancane ngama-60 wona lawo sikhulele lapho eKenya.
Incwadi zeKenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hayi, sisaziphiwa. Sazinikwa mhlaka-20 December 2020. Ngililanga sakuqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen eKenya. Khadesend i-ID.
Kwakume njani ingakatholi incwadi zelezi?
Hayi, impilo yayinzima, yayinzima. Yena yazi umuntu uma even uhamba labanye yavuka into ethi nana ngasenzeni lokhu, kuzothiwa wena lazi incwadi yini, lo omunye ethi ngilazi, lo omunye ethi ulazi, wena usithi awula, abanye sithi akusayenzi kuyo, ususala, abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nana udinga upelishele nithole lokudla lokuthelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyi, ukukhula size siyabantu namhlanje sesilabantwana nabazukulu, impilo yena leyo. Kodwa namhla ngikhuluma nginje kathesi sengilalapho engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi isule ndawo yakho njalo sungasebenza okusemthethweni kwele Kenya khonaka?
Hayi, kathesi kwakuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma siyenze nje so into zonke ezimotshakala loba okwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hhayi umkhokheleli wethu iyasomisela ngalokhu lalokhu, ile right yokukhuluma sengizwe futhi ngenathi ngumkheni.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kumi njani?
abatwana sebele zincwadi engikhuluma nje bengisithi nalomo yedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi
laye uyafisa ukungena esipoliseni.
Nathi silabangani abangamapolisa abayesithandaza labo ejeji because babaisikhulu esithina naye uma lo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise ngambhalisi umsebenzi. Yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abantu abangizo bazazinikela ebhala. Nathi iningi yabo baqeda i-form four abalutshwanje abafika i-8 form 1, form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolambo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli usitshele ukuthi lisonta yiphi yangkhona esipostoli njalo libaningi kanganani kolambo.
Singathi isonto yiyo ezenza ukuthi size sibe lezincwadi. Ngingathi sasingasoze sihlale eqenya singelamsebenzi esiyilandileyo or walandwa ngabobaba. Kanti umsebenzi wenza ukuthi ngana sibe lapha siba abantu abangalazincwadi yimsebenzi wesonto le-Church yethu.
Umnumzana Michael Sibindi udabuka eMatopo esabelweni seMatabeleland South besixoxa laye ekwele Kenya. Siyaqhubeka ngodaba lolu kusasa. Sokuyisikhathi sokubingelelana.
Ngumisisi Mtereko uMahlabangana, ngibingelela izingane zami uNewton, uyigi uRoberti, loLeslie, lobaba labo anti bami abasesiganda ekhaya lakithi. Ngiyabonga, ngiyabathanda kakhulu 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 bonke laba bantu embabingeleleyo.
Ubingelelayo uChristopher Nyathi Kontali Sigaba Mbiro Omuhle. Ngithi linjani babirwa lisuhile jwani enkhuphuke ngiyobingelela kwamaluma mphela ekoshusha watalawunda. Ngibingelele futhi laso sonke isitshaba sezabhu ngithi mazaphamahle liphile mazaphamahle ngakhohlala abafana bami abase-St Paul ngithi bafana ubabuyalithanda uNqobani Nyathi ubangane nozo likhule bafana bami lifunde lizokhokhela izabhu.
Igama lami nguHunsha Lihlungwane, ngihlala eXalanga e-village under Jungunyane Primary School endaweni yaseFelabusi. Ngithanda ukubingelela laba bantu. Ngiqale ngesithandwa sami engihlala naso ekhaya uMathilda Ncube, ngibingelele bonke nabazulu bami engilabo uThandeka, uAyanda, uNomthandazo, ngikhuluma loNcuncu, uNomusa, ikati njalo noNomvula. Ngiyeqe ngiye endaweni yasesigodini lapho kukhona umalumami uDJ Chuma. Ngiyambingelela kunye nomalumami ongufazi uMasibanda uGaluza, ngithi kabaphile. Ngibuyele njalo futhi eFilabusi ngibingelele ibandla lonke engilikhonzayo le-Truth of Jesus Assembly okugoqela umfundisi uKayne Ndlovu. Ikati lebandla engilikhangeleyo engingumfundi waswalo eKhilani, ngiyababingelela bonke. Ngibingelele nendaweni yaseSimbiti phansi kweChunkunyane Primary School kulo dadewethu uNamkhululi uSoneni, ngiyambingelela kunye nabazulu bonke. Ngiyabonga basakazi.
Linjani basakazi bonke bakaStudio 7, ngalinjani abalaleli bakaStudio 7 ngendawo ngendawo. Mina ngikhuluma layo ngusesabo, sesabo kwaSpanda wasendaweni yaseNyathi eDromaland kuvillage 9. Ndandibonisa umama wami onzalayo, ngithi ngiyabonga ukuthwalwa ngumama esisini sakhe 9 months sidla mahara. Ngiyakubonga konke, ngibulise labo mama bonke nje ngibahlonipha ngokusithwala kwabo. Ye, ngibuye ngisekhoutry park lapho engihlala ngikhona ngokusebenza eCountry Park lapho kule mule yamkhona ambulela kelunamntwana uMancube, lezibulo lami uAnita loRomeo Thulani ngokulandelana kwabo uManqoba loNqobile loNqobani loAndile. Ngithi ngiyabathanda abantu abami, likhule lingcine njengoba lami ndikhangele. Hayi, ngiyabonga, angilokuningi engingakukhuluma Studio 7 sibonga uhlelo.
Siyabonga labo ngabalaleli be-Studio 7 namhlanje siphetha-ke uhlelo lwethu ezinye kade sikhokhela. Kuyaxokozela ekubandla le-Citizens Coalition for Change ngenxa yokungethulwa kwamagama acacileyo abazencintisa kukhetho olukhulu oluzayo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalelisa ngumthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.